uchidakwa ubika ihlukumezwe ngendlela ezijeneyo okugokela ukuchaywa walinyazwa kakubi wahlatshwa ijekiseni elingaziwa ukuba belilomuthi bani njalo wagxotshwa inyawo ngemota ugcine etholakala elimele kakubi kokunye okuligusu okuse-acturas namhlanje. Umsekeli wesikhulume se-CCC umnumzana Gift Siziba uchasisa ngokwenzakale kuchidakwa.
Indaba yokubana siyakhilizwe sithuthukise ilizwe iZanu-PF ikhethe ukulimaza abantu, uchidakwa utagetwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu bambela ilunga le-TCC emavuku laseZimbabwe.
Usiziba utshele intatheli izindaba ukuba okwenzakale kuchidakwa ukumbangelwe emapholiseni, kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyati uthi kabakatholi imbiko yalolu daba.
NjengeZimbabwe Republic Police ithanda kwazisa uzulu ukuthi kathesi sikhuluma ireport leyi lokho singakayitholi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Matthias Dube uyakusola ukuthunjwa lokuhlukunyezwa kukachidakwa.
Kachidakwa siyayisola kakhulu ngoba ithekisa ukuba kunabantu abenza ububi eZimbabwe. Akumelanga sikwamu njalo uhulumende ngakuhlolisise lokhu yeyisayilisa.
Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi ziyazisanda izehlakalo zabasekeli be-CCC abahlukunyezwayo ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuchaywa, ukwethusela nokubotshwa lokunye ngaphambilini langemva kokhetho zisithi ukukhulumisana phakathi kwebandla kwamabandla omabili eleZANU-PF lele-CCC yikho okungaqeda ukufuthelana kwezembusazwe okuselizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.